Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 2 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ukuthi kambe kuyadingeka ukuthi isigaba seMathebeleland lenkabazwe esaziwa ngabanye ngokuthi imthwakazi sehlukaniswe sizimele sodwa singabi ingxenye yeZimbabwe njengalokho okukhankaselwa ngabanye.
Ngoba into yonke yenzakalayo kayikasiza abantu bakithi. Determination is the only permanent solution that can redress our woes of materialism for the past 132 years.
Sicubungula njalo imbono yalabo abakhankasela ukuthi kungabi lemngcele ehlukanisa amazwe akuzwekazi le-Afrika jikelele okugoqela eleZimbabwe, kodwa i-Afrika kube lilizwe elilodwa.
We want the borderless Africa. We are not interested in dividing Zimbabwe. Zimbabwe is one. Asingeke sehlulwa ngamanye abantwana. We must fight to put our story on the table and not to run away.
Kwezemidlalo sixoxa lomdlali wenguqu lodumo njalo owadlalela amaqembu amaningi eZimbabwe kwele Melika lase South Africa umkhokheli Dube. Zonke lezi ndaba lesiphathelane labatsha, amasiko ezeMelika lezokholo ziyalandela. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu ngokuhlaziya ukuthi kambe kuyadingeka na ukuthi isigaba seMathebeleland lenkabazwe esaziwa ngabanye ngokuthi imthwakazi sehlukaniswe sizimele sodwa singabi ingxenye yeZimbabwe njengalokho okukhankaselwa libandla lemthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo labanye emphakathini. Ngakwelinye icele ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe eliholwa ngumnumzana Innocent Ndiba bali lezinye ingachaze EFF eAfrica kanye labanye abazimeleyo bathi baqoqozela ukuthi kungabi lemngcele ehlukanisa amazwe akuzwekazi leAfrica jikelele okugoqela eleZimbabwe, kodwa iAfrica ibe lilizwe elilodwa. Sixoxa laye umnumzana Moyo endawonye lomnumzana Ndibali onguye osungula lingxoxo.
Abazali bethu ababekuzipha balwela iZimbabwe jikelele. Abazange belwele uhlangothi olusemathebeleleni. Babese Hurungwe, babese Karoi, babe everywhere. Ubaba uNkomo uze wasichiya, kazange wachiya esifundise ukuthi siqhume ilizwe leli intuthu. Obaba bethu abahambayo ababesempina bazange bethi even after indaba yeGugurawundi bethi Zimbabwe mayiqunywe into two. Lokhu kuqala ngaye umqondisi labanye, kodwa mina I respect that. Unless elenye alternative other than yokuthi yena uthi ubiza amakhiwa ezodiscussa ngeland yeAfrica. Iland lay belong to Africans, not to amakhiwa ofuna ukwaletha okhwini bakho labo bani bani. But no, Mqondisi ungayenze ngani ilizwe leli yinganekwane. Yena ukuthiwa isilwanisa ke sathi sesiphunyukile kwenye indawo, ubani bani wabuya wathi ayibuyelani lapho ekade likhona, njani njani. It will never happen. Izimbabwe is one flag. Esikufuna i-devolution. Umqondisi ukhuluma njengoJulius Nyerere abayibo abadefeater uNkwame Nkrumah bezama ukuhlanganisa iAfrica as a whole.
Sesibuya kuwe mnumzana Moyo, ungathini ngamazwi kamnumzana Ndibali lokuthi kumqoka kanganani ukuthi kube lokwehlukaniswa lapha?
Ndibali ukuqala ngamcinga ehlala eBritain, yena udinga nezwi lika Queen. Udinga nezwi lika Queen uInnocent Ndibali. Ungaphenduli Ndibali, mina mangikhuluma ngiphenduli. Wena usadinga nezwi
ngakafomi emakhi.
Anjalo ukuthi izo inkulumo elalilazo labo property ngabe uthi. So lapho engikucho ukuthi yonke le nto angitshela ngoba uJoshua Nkomo we are in this news today ngendaba kaJoshua Nkomo owayengazwisisi njengabo Ndibali. My own father uthi ongazange wachona ngo 1978 was a zip angikho lapha mina ukuzobhulwa nguNdibali ukuzofundiswa ipolitiki nguNdibali ngoba vele uJoshua Nkomo
ngithe why do you insult uJoshua
Ungasinika umbono wakho mnumzana Ndibali ngezizathu eziqanjwayo ezokuthi kwehlukaniswe ilizwe.
Ngiyavumelana lakho ukuthi iMatabele has been left behind over years. Akutsho ukuthi sokumele siqume ilizwe because of that. Sokufuze ukuthi we talk more, sibe able to go and put our issues in front. Kodwa wena ukhompe amazwe kuyafiwa ngale baba, igazi liyachitheka ngendaba yona leyo okhuluma ngayo. So unless wena ngawu prepared ukuchitha igazi, kufuze ukuthi sibe responsible as ama leaders.
Kukhona yini osukubonile ukutshengisa ukuthi kulemizamo kubakhokheli kungabe sokuletha inguquko kulokho okuhlupha abantu beMathebeleni?
Kukhona okuningi asisithandekile okwenzakalayo. Obuhle okwabe kwenziwe nguhulumente siku-recognize. Okubi okwabe kwenzakele sikhulume constructively ukuthi no, comrade president say, lapha thina sibona this way.
Ingqobe isikuwe mnumzana Moyo?
Ngiyabonga. Angazi ukuthi uba kuNdibali ukhuluma ngokuchitha igazi ngubani uzobe echitha igazi, ngoba okokuqala the same government abhiliva kiyo yalichitha igazi labantu bakithi ngo-1983 to 1987 ilizwe selithethwe. Thina kunje uthi ilizwe lelaliqunywa kakwazi yini ukuthi kuze kubulawa abantu besiNdebele ngegugurawundi? Kwakutshengisa ukuqunywa kwelizwe ngoba babulawa becalisela lapho esikima khona ibhoda yethu esifuna khona eMnyathi River kwelaphansi. So-ke yindaba nje ngoba ekhulume ngabo Hurunge lapho kwa-operate khona izipra lezaphu iZimbabwe yonke engakhohlwa ukuthi i-oil tank eHarare yatshawa izipra, le-Viscount yatshawa izipra. Yindaba ama-supporters esishoneni all over bona bengahlaselwanga igugurawundi ababesupporti uba kuJoshua Nkomo. Konke lokhana kuyangitshengisa ukuthi i-history yakhe mbone ngani uhambe ikhuta. Mtshele ngathi mina uMalawi leZambia ngo-1964 bephuma ku-Federation ye-Britain baphuma nge-negotiation. Akuzange kuchitheke igazi eMalawi, akuzange kuchitheke igazi eZambia ngoba badila lo muntu onguye wabahlanganisayo i-Britain. Zabantu abahlala bechitha igazi lanxa kulama-elections bazakala kathi esethi babhizi bayalungisa. Uthi balungisani kathi Mathebelele ndibole kangaka ibulawayo ngamagodi indlela yonke amakampani avalile i-industries layo uNdibali nalokhu khuluma kalaluthi eMathebelele ngenxa yesisho.
Usigqibele ingxoxo ngamafitshane mnumzana Ndibali.
Ibulawayo ama-local authorities amaningi under i-leadership ye-opposition asitshelani amaqiniso, kodwa kutsho kusengizanipef mina yi-leader ye-EFF and mina ma-advocating for expropriation of land without compensation, borderless Africa. We want a united state of Africa and as I include alayo ubaba uMoyo.
Lowo ngumnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-EFF Zimbabwe obexoxa endawonye lomqondisi Moyo umholi webandla lemthwakazi Republic Party. Yesikhangele eziphathelane lokwenzakala eMelika. EleMelika ligqibe inyanga yokunanza amalungelo abantu abansundu abahlala kulelo lizwe. Ekanhlolanja eBlack History Month, ilanga leli linanzwa iminyaka yonke njalo phakathi kwemicimbi eqhutshiweyo elizweni lonke leMelika. Bekulomunye kwisigodlo seWhite House eWashington DC, lapho okwakulomongameli Donald Trump njalo komunye umcimbi kwafolwa edolobheni leCalifornia eLos Angeles kuKingdom Day Parade. Kuhlonitshwa umoyi uMartin Luther King owayelwela ilungelo loluntu eMelika. Umongameli Trump usanda ukuthi usekelo lwabantu abansundu ngolunye olwabangela ukuthi anqobe kukhetho njalo inyanga yeBlack History Month iqakathekile kakhulu. Asizweni egcizelela lokhu.
Pay tribute to the generations of black legends, champions, warriors, and patriots who helped drive our country forward to greatness. We love you all. We're going to work with you. We're going to make America greater than ever before. We're going to do it together.
IBlack History Month yaqala ukuthakazelelwa kusukela ngomnyaka ka-1976. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami Mutaba Kancube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Chiedza Mlingwa ngomhlangano osanda kugqitshwa owabatsha owe SADC US Exchange Alumni obuqhutshelwa eVictoria Falls.
Umhlangano lo esikuyo eVictoria Falls kuthiwa yona yi-United States Southern Africa Exchange Alumni Summit. Ngumhlangano okuqala i-summit leyi imithini enje. It's an inaugural meeting yokuqala ekuthenzakale lapha eVictoria Falls. Ihlanganisa abantu asebeke bahamba kuma-US funded exchange programs abasebayenza ama-programs laba aqeda. And it's not just one program, ama-programs ahlukene. Kulabanye abavela kubo Fulbright Foreign Students Program, kulabanye abavela kuze Hubert Humphrey Fellowship, kulabanye abavela kuMandela Washington Fellowship, lamanye nje amaningi ahlanganisela ama-regional chapters awe Young African Leaders Initiative abesemazweni ahlukene kodwa asesifundeni se-Southern Africa.
Umhlangano lo obuthanise amazwe amangaki njalo bekukhulunywa ngani?
Kulama-countries ayi-10 arepresented avela from the Southern African region. Injongo yomhlangano lo ngeyokuhlanganisa abantu abahlukeneyo abayenza ngezinto ezihlukeneyo, abanye baku-business, abanye baku-STEM, abanye baku-the civic sector, abanye in the private sector, abanye labo ngama-entrepreneurs, ama-innovators, you know, kuhlangene nje abantu besenzela ukuthi sibonisane nje ngama-global challenges and being able to come up with local solutions to these issues. Sibonisana sonke sinikana ama-different viewpoints.
Ungathini kulabo abangakaze baphatheke kulezi nhlelo?
Ake wokuqala nxa ulapha eZimbabwe ngingalikhuthaza kakhulu ukuthi lihambe kuFacebook. Abantu abaningi balamafoni bakhona ukuthi bethole nje even idatha elincane-ke kuya kuFacebook nxa kukwanisela. Ngifollow i-page ye-US Embassy Zimbabwe ngizabona bayaphosta kakhulu, bahlezi bephosta uma ngabe ama-applications ezivulekile for ama-programs lawa. Bayakutshela ukuthi okay, ama-applications evuliwe, into ongahamba kiyo ukuthi apply ileyi, hambe yekhangela uma ngabe ulayo i-criteria eyenzayo ukuthi ukhona uku-apply. And okunye engifuna ukukhuthaza abantu ukuthi bengalahli ithemba. Omunye umuntu usengacabanga ukuthi mhlawumbe yena ngakafiki at a point empilweni yabo engayenza ukuthi ebe recognized by ama-programs ayenza abantu ukuthi mhlawumbe baphume besiya kwele-America or kumbe besiya-stada kumbe besiyafundiswa ngokwe-leadership kwamanye amazwe. Ungalahli ithemba lapho okhona wena nxa une-personal leadership journey yakho, kumbe nxa ungumuntu nje ole-passion for change, for community development, ungumuntu andayo ukwenza izinto ezithuthukisayo umphakathi. That's all okufunakalayo nje. Into eqakathekileyo ukuthi ube le story esi-compelling, i-story esi ngakwenza ukuthi si ube unique mangabe uphakathi kwabanye abantu njalo umhlali zama even ungaphela ukuqala ungayitholi ungalahle ithemba kulabanye abahamba labo umuntu ekhuluma ukuthi ngingazama ka 5 ungaze ngathola opportunity ngaphela kwe 6 with the 6th time for the 6th try so hlali zama ukuapply for izinto lezo ngalahle ithemba uzama ukudinga lo associator labanye abantu ongabukazi asekele bahamba bekufundisa ukuthi hayi mina ngathi ngiaplya ngaphumelela ngoba ngenza lokhu 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 lokhu
labo abaphatheka kunhlelo lezi ungathini kubo
nje ngizama ukubakhuthaza nje ukuthi kwezikhathi siyakwazi ukuthi kuyake kwenzeke kube lama challenges ngoba sometimes akuzange kutholakale ukuthi wonke umuntu obuya lapha abe funded kodwa nxa ukhona ukuthi ugcine nje imali dana nje encane ukuyisave kwenzeke ukuthi nxa sekuyi next year lanxa ungabuya ngalonyaka next year kuyabe kuyi annual thing uyabuya lawe ube part of ama programs ngoba uyahlanganisa labantu umuntu osengakunceda ukuthi uhambe to the next point of your life through ukunethiweka batho njalo abantu ukuthi your network kwezisikhathi kuthatha ukuthi ube kwazi the right people ube phakathi we the right audience ukuthi izinto ozama ukuthi ziphumelele empilweni yakho ziqhubekele phambili
kusigaba sabatsha namhlanje besikhuluma lo nkosazana Chiedza Mlingwa ophatheke emhlanganweni wakuqala owe SADC US Exchange Alumni Summit asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngodaba kaNcube ngise Washington DC
yesizwe eziphathelane lamasiko
sigcina amasiko
kwethu
owenze
kwezomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube nginenduna ubaba uPhuyane khona ngaleke eKezi baba Phuyane linjani ba
aphila linjani ndu
yes sike sixoxeke ezamasiko baba siyabona ukuthi amasiko amaningi ungazani ajabalala nxa sikhangela futhi khona ngapho tuzani lani kule njelele lezi ndawo ezihloniphisayo zonke lezo kambe ukuthi kusalandelwa isiko lakudala lokuthi kwakuvele kugcinwa njani njalo kuphathwa njani
umbuzo ongibuza wona baba ubazi ngendlela eyisimangaliso asokuthi ngxenye ngingedwa ngeke nginelise ukuphendula kodwa-ke injelele ilembali yayo siyakwazi ukuthi ukufika kwenkosi umzilikazi kamashobana wayitholi khona injelele njalo wabahlonipha labantu ababekhangela injelele kwaba yibo abayikhangelayo ngaphansi kokwakhe umbuso waze wachitheka umbuso lanxa esedlule kwakulabantu ababevele beyikhangela lakhathe sikhona phathina sizinduna zakuyena lindawo injelele sisalandela khona kukhanya okwakusenziwa ngobabamkhulu ukuthi kuyayiwa iyevulwa kuyokwenza imikhuba yonkeukuthi sokuzalinywa kuyiwe usiyachinswa uphinde kuyiwe njalo sokusiyavalwa so yikho esikulandelayo njalo abantu abaya khona injelele akusibanti makhaza ngabantu abavele bazalela kuley muli iphatha leyo nkezo yenjelele lasenjelele khona labantu abaphetheyo yibo labo bantu ababevele bephethe siyithola injelele isizukulwane zabizo eziphetheyo yikho esikwenzayo yebo phela kungalahleka okunye lapha lalapha ngoba siyakwazi ukuthi imbali yakithi yayivele ingabhalwa phansi okunye kuhamba kulahleke kodwa hhayi umkhondo uyona lo indlela sizama ukuthi sihambe kuyiyona leyo lanxa imiva ngasihlaba nje endlela
libona ngazani isiko langikhona leli lokuya khona ngale njelele liqhutshwa ngemfanelo yini njalo abantu abasakhulayo bayakwazi ukuthi injelele kuyini vele
esikweni ukuqhutshwa kwalo ngendlela esikwazi ngayo sikhonjiswa yibonabo ababevele babekuphethe ngicabanga ukuthi sizama ukulonda wona lowo mzila yebo phela amaphutha akhona kungabe kukhona okunye kuhamba kuhambe kulahleke ungabe kusahamba ngendlela abanye baze betsho lokuthi hhayi enjelele phela kwakuyiwa abantu babequma ngezinyawo kodwa phela anti kwakuwudala zazingekho ezinye indlela zokuthi abantu bangahamba ngcono asisinxa sokuthi abantu bahambe ngezimoto ngibona ngathi akukho okulahlekileyo ukuthi nje abantu kufanele bevumele ukuthi siguquka lesikhathi kodwa singalahli ukuba yithi bethu and then sesibuya lapha uthe wena abancinyane kulo mkhandlu phakathi kwabancinyane labadala ngicabanga ukuthi thina njengoba uholi besigaba kumbe bezigaba ngekube ngaleyo ndlela kumbe abazali babantwana kufanele sikunanzelele ukuthi entweni zonke esizenzayo eziphathelane lobuntu bakithi abantwana singazisa abachiya ngaphandle ngoba abantwana yibo ukusasa yasona esi sizwe esiyiso xa sebesele sebekoda kuzalahleka siyakunanzelela kathi sikhona kathi singamakhosi ukuthi kukhona okunye esingazange sikuthathe kuhle kubomkhulu kumbe kubokhokho bethu ungazange ufike ngendlela ngenxa yokuthi kulobuqhelelano okukhona phakathi kwabantwana labantu abadala so kufanele ukuthi sizame ukuthi umkhandlwana siwunciphise ukuthi abantwana basondele nxa sisenze sikwenzela singabantu abadala abantwana bebeseduzane angithi siyakwazi ukuthi kudala inyanga okuthiwa ivelile udlawu lwayo onguye umuntu wayebona ukuthi yenza njani kuze ukuthi umhlaya esehambile into leningaze yalahleka isaliqhubeka nasekuphatheni kwezamasiko ngicabanga ukuthi kufanele kube yilo into ngasiphathisa kakhulu ukuthi isizwe singalahlekelwa yibuyiso kwaso.
Osokonakele okuningi nduna kulungiswa njani?
Ah, okuqakathekile ngibona ukuthi sikususele ekhaya ikakhulu nxa sikhangele ekukhuliseni abantwana ukuthi bazwisise ukuthi nasiyisizwe esinjani. Nxa abantwana bangazwisisa emakhaya nxa sebesize esigabeni kumbe sebefika ezikoleni kuza kwangcono kubabalisi, singaqali kubabalisi besibuyele emuva. Khonapha nginganika isibonelo ngokuthi namhlanje nje besilabadala lapho bezeyiphiwa imizi sebevela ezigabeni zayo beze enduneni. Sithole kulo muntu ovela kwesinye isigaba, umuntu ongubaba othethe esigabeni sakithi ethi yena uzocela umuzi esigabeni sakithi. Kambuzwa ngapha ukuthi indoda yenda. Angithi nasikhalela ukuthi owakithi nxa esethole umuntu wesilisa osemvele wamlobola kufanele ahambe aye kibo kamyeni wakhe kuyakwa khona kodwa simze size kwakha ngapha. So kuyalahleka kwinto kwakhona, kufanele ukuthi sonke sikuqaphele ukuze kusasa abantu abazazi ukuthi bangobani. Ayikhona ukukhuluma kodwa ngezenzo.
Hhayi, siyayibonga induna uNgwenyama Fuyane, sibonge kakhulu induna ungathinela kusasa baba.
Hhayi, siyabonga baba.
Ye, olivalisa lamhlanje ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Kuhlelo vuselela umoya. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla.
Sekube kuhle njalo bana sihlangana kuvuselela umoya. Zihlobo zabantwana benkosi, siqhubekela phambili sikhuthazana ukubana impilo yethu ibe ngcono nxa sisesekhona emhlabeni. Sibonge le thuba lokuthi uNkulunkulu siphile ukubana sibe ngabaphilileyo lanxa singabe sezibhedlela kodwa sisezwa ilizwi lakhe, kuba yisibusiso lokho. Sithe sisigcinana ngesikhathi esedluleyo besibale incwadi kaMathewu 11:28 labo ufundeka khona siphangise nje. Kufundeka kanje: zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Bakithi zihlobo zami, namhlanje ngithanda ukuthi ke sikhangile wonke umuntu ongabe ukhona. Yebo, emhlabeni nxa saphila kukhona esibona kungasifanele, singafanani labanye abantu. Kuvele kunjalo, kwadalwa kunjalo. Kodwa ke engikwaziyo ukuthi lowo okuthiwa ngumuntu angaba ngubani, angaba ngu-king, inkosi yamakhosi, angaba ngu-executive president, angaba cabinet minister, angaba yini, abe ngu-general manager, abe ngu-managing director, abe ngu-chief executive officer, abe yini ngisho lelo gama angabizwa ngalo ngesikhundla alaso, uyasindwa laye ngoba ngumuntu wenyama. Kakuchiwo ukuthi zaneni kimi lina lonke abampofu, zaneni kimi lina lonke elingafundanga, zaneni kimi lina lonke elitheni, lithi zaneni kimi lina lonke. Yibo buhle bukaNkulunkulu ubona lokhu. Kakhethi kabandlululi, bakhona abantu benyama abanjengami lawe, kasilutho ukubandlululana ngemihlobo, ngezikhundla esilazo, ngemfundo esilayo, ngemali esilayo, ngokuma kwemizimba yethu, sibandlululane. Kodwa uJesu uthi lina lonke zanini kimi lina lonke. Kabizi bona bembaqambileyo, ubiza wonke umuntu, ubiza labo abathi bakhulu. Yebo kambe, siyabakhuphela izingwane esephule amazonga nxa sihlangana labo, kodwa labo bayasi indwa, abanye babo baze basindwe okwedlula thina nje abantu abathi singonjwathi. Ngoba nanxa ukhona usemehlweni abantu ongumkhokheli lesikhundla esikhulu, isikhundla leso abanye bahamba besithwele, kodwa ukusithwala khonoko okubasindayo, umuntu azaguquke lokuba umuntu. Abanye kabasafinyelelwa, sebehanqwe yilaba babavikelayo. Isihlobo sakho selihambelana kachana, kanti bonabo futhi abakhula abanye kabalali baceba amacebo ukuthi mhlawumbe izinto zibe ngcono kube kanti abanye kabalali ngenxa yokuthi bacabanga ukuthi abanye abantu bafuna ukuba bephuca lezo zikhundla uNkulunkulu asenzele kahleke asinike inhliziyo yokubuyela kuye sikwazi ukuthi akulani ukuthi singobani ungaba ngumongameli omkhulu womhlaba wonke ube yini wesatshwe igama lakho linyenyezwe lingakhulunywa kakhulu uhlale nxa ungavele nje ukhwehlele kancinyane uhlala lo dokotela usebuye uzokujova uzokunika amaphilisi kodwa ukusala ukuthi nxa umuntu wenyama lawe uyasindwa ukhathele ngezakho ngoba wadalwa wafana lalaba abanye abantu lingehlukanisa izikhundla lingehlukanisa amandla asemhlabeni okusala umuntu labonabo-ke engithi abazithi bakhulu kabakwazi ukubiza igama likaJehova izikhathi zonke bayabizwa ukubana kababuye nxa besimba imiphefumulo ingabe yini bakhathele badiniwe uJesu uthi labo kabeze kuye bakhokhele baphathe hambani ngoNkulunkulu emthwalweni uzalisiza asikhuleke babathixo engcwele phumuze abantu bakho ikakhulu labo abaphambili emabandleni nangaphandle kwawo ngenxa yokuthi badalwa ngomfaniso wakho baludina usizo lwakho ngojesu ngiyakhuleka amen
sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamili nkomo
kwezemidlalo namhlanje sixoxa lomdlali wenguqu owayelodumo owadlalela amaqembu amaningi eZimbabwe kwele Melika laseSouth Africa umkhokheli Dube asizweni exoxa lentathelo izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda
umkhokheli ube chisa amagama esadlala inguqu asizweni elonda imbali yakhe
ngazala mhla ka 18 June 1983 ngizalwa nguMain Dube lo Pauline Biwi ngazalelwe kobulawayo kodwa ekhaya ngiphuma elwagwelu ejonkola echabalala lasesizinda ikhona bengakhulela khona ngafunda emahlabezulu primary school ngisuka lapho ngayafunda eGlogo High suke eGlogo High ngayephumula suke ephumula hhayi ngasenisiya emzilikazi hhayi
ukudlala umdlalo wenguqu wokuthanda semncane uDube edlala ibhola lamaphepha
ile minyaka engu-4 ikwenziwa ngubaba wayejala ukungithatha ngisiyabukela ibhola i-Highlanders FC idlala kusadlala owilard khumalo omesedes sibanda aqalisa kutshabalala Pirates kuma-juniors ngabe sense ya kudunlop juniors ayeseluveve yikho lapho ngasengibonakala khona sengisiya kuma-Highlanders juniors ukhotha uBenjamin Moyo
tshela abalaleli amaqembu wonke owadlalelayo mkho
i-Highlanders FC asengisuka ngaya e-US lapho engafika ngadlala khona i-New England Revolution adlala le Chicago Fire ngasuka lapho ngabuya ngayadlala eGoli ngidlalela iMazulu asengiphenduka-ke ekhaya ngazodlalela i-Chikenini adlalela FC iBlawe City asengisiya ku-FC Platinum asemphenduka njalo futhi uHighlanders
esadlala inguqu umkhokheli ungomunye wabadlali abalutshwana abanqoba bathatha inkezo eziningi lamaqembu abawadlalelayo
ngawena ama-Premier League angu-6 ngabe ngawena e-7 ngabe i-Chikenini yanika e-7 ngawena i-SIFA Cup ngawena i-Independence Cup ngise-America ngawena i-Super Cup ngiphendukile lapha ku-FC Platinum ngawena ama-Super Cup amabili igame engingasoze ngayikhohlwa igame ye-experience esidlala i-Champions League lapho esadiwa khona 1-1 engahlodla khona yedwa
esethethe umhlalaphansi wabumba iqembu lakhe lezenguqu ukuthi athuthukise abasakhulayo labo bangene kulo mdlalo
ngumnikazi weqembu okuthiwa yi-Zebra Revolution FC ngayiqasa ngo-2015 lamaqembu aqala ku-under 11 under 13 under 15 under 17 le senior team ku-Division 1 si-empower abafana laba abancane ukuthi labo singabafundisa sibafake endleleni le yokuthanda ibhola lokuthi sibabonise ngempilo abafana abancane lezi nsuku bathanda izidakamizwa utshwala lezo zinto ezibisela kakhulu abafana abancane
abane Abaningi abakwazi ukuthi uPrince Dube umdlali wenguqolo dumo odlala iHighlanders Bosso osedlala eTanzania ngumfubo kaMkhokheli njalo bazala baba lo mama munye ngemali sithu 7 ikhamela umngezo Jesus bani.
Siyabonga Israel. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voanews.com. Olivalelisayo yimi usithandekele mhlangano sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.